constitution ye Zimbabwe kusukela ngo 2013 yavele yatshintsha umumo we death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawusuka ngele khothi asithi ulecala elidinga ukuthi ube le death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belilesihluku yini, sokukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwashiyelwa iparlamente ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty. Ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubobaba, omama babe out, labantu abangaphansi ababetween 18 and 69 years.
Kulabanye abathi khonokho okwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlala nje, asikho khonokho.
Ye, abantu balakho khona balawo nalowo mbono ngesikhathi kuvalwa i-constitution, baningi ababesitsho njalo. Yikho kwacina kuthiwe kuzajelwa iparlamente ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo abaresearchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni elile-death penalty, uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingena-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe lamacala, izinto ezinjengayiconomi, i-history yezimpi ezake zabakhona. So akuhlali kuliqiniso. Kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty liyana kayesincede. Plus iZimbabwe zile minyaka eminingi edlula 20 kungena muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa. Njalo i-death penalty kwakukhangelele, uzathola ukuthi ngaku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama. Lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni, it's always applied ngendlela yokuthi e-targeta ama-populations. So ngokuningi okunye okukhangeleweyo khonoko, ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo mayelana le-death penalty.